mina angizange ngibonakale nginika la ama flyers kodwa njenge public speaker laba bantu kuthi ukuthi ngiyabazi so ke ngokunjalo bangithatha ngo section 37 abathena yena yikubonakala at a public place ngifika information engakhoza I public violence abakuthe inciting public violence ngokunjalo ke basele sithi ukuthi hayi kere recordileke ama statements ami ngoba I'm denying the charge ngisho ukuthi hayi ngangikhona sikule BF mhla ka 24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngizange ngababuze ukuthi kade ngalaba bona labantu benika lawa ama flyer why lingababophanga njengomphu njengamapolisa ukuthi umsebenzi wenu aliwazi bathi hayi press lay yahenjwa ngabemzilikazi basebeyitransfela ke e-central CID law and order
kahle kahle ama flyers akhona lawa hayi lotshweni
ama flyers lawa bangitshengisile ke iflyer abalalo kuma-dockets abo athengisela liflyer nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini la ngasilama-dotudo akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP
kathi pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama-flyers enu babe bezabopha umuntu ngaliphi besithi woneni ukwazisa uzulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi-public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba zepolitics ngokunjalo uyabe uzo-insight-a i-public violence endaweni elabantu abangahlangananga ngezepolitika kodwa kusuke kusimangalise labo abakuthileyo ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngaso sikhathi manje lekelelani ukubabopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mna ngiyazi ukuthi umpholisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu be-security engivele ngihlala ngihamba phakathi kwamadoda e-security engangilawo akula ngisho loyedwa ethwele ama-flyer esakwenzayo ngi-half time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esasihlezi kiso sayafika leSoweto ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayichubela abantu sasihamba nje sizixoxela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo.